isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ithi umnumzana Ndiweni lokho yinduna yenhlamba yabaloyi ngoba zakho olelungele lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi ingqabutho yayo ngubani.
Thina njengemuli yakwaNdiweni sathatha isisi saqeda sambeka umntwana lo sefuna ukusisela ukuthi ngicathile zibuke uvele watshelwa ngubani.
Kulabatsha asebebumbe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Tyson wabantu, the movement, abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere.
Ibiza ngokuthi uTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwadi nje.
Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongoleza amabhizimusi eDubai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela khona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongula ezamabhizimusi owe Global Business Forum Africa walonyaka eDubai. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Mnangagwa unxuswe ngumongameli walelo lizwe njalo ukhatshwe ngosomabhizimusi. Umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati nguye osele ephethe isikhundla sikamongameli. Umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwe Ndiweni uthi umnumzana Ndiweni ulokho yinduna enhlamba abaloyi ngoba kakho olelungelo lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi izibulo ngubani. Induna zeMathebeleland zibikwa zisithi sezikhuphe umnumzana Ndiweni esikhundleni ngoba ingasilo zibulo kwakufanele lithathe isikhundla sikayise umoyi uChief Khayisa Ndiweni. Izibulo umnumzana Joram Ndiweni wakhweza lolu daba emthethwandaba isithi lanxa ingakhethwanga indodana yakhe yakuqala yiyo kwakufanele ithathe intambo lezi. Isikhulumeli somdeni wakwaNdiweni umnumzana Wilson Vancinyane Ndiweni usichasisela okuningi ngalolu daba.
Okuyikho yikuthi thina njengemuli yakwaNdiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo sefuna ukusitshela ukuthi ngicathile zibulo uvele watshelwa ngubani. Yona izibulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani. Hayi, wrote the letter, mina personal ukhuluma layo. Yahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-ofisi ka-Minister for Local Government, yayafika ku-President. Sesengumgabe by then ngo-2014. Abakhontestayo babhala yini labo, bafake ilizwe labo lahamba na? Kambe ngikhona bezokukhontesta lamhla, sasukhuluma lamhla ukuthi lapha nalapha. Kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba indlu yakwaNdiweni, baqale nini ukwazi ngenzalo yakwaNdiweni. Ngifanele ask them, can they tell me, abashe babuzeni balayini apha abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo, ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu sebesazi bedlula thina abanikazi bomuzi. So-ke I am the father zila ngene edotini leyo and angakula nto ezatshintsha. Nhlanhla yaMangwe Ndiweni is the chief and he will remain the chief.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethe yena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi
indaba liyana yakhulunywa longbe yangena e-high court yafika yafeyila wahlala phansi nogogo masuku explained everything mntanami ngawuzele mntanakho wena ngowaziyo ukuthi mntanakho uzalwa ngaphi uzalwa mbani so ithumbu ngumama lokhu abazama ukukhuluma ngakho is irrelevant akusebenzi ngoba umnikazi wabantwana uzigodi masuku esikudiscasileyo sakuqeda sikuqedele gogo akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo futhi lalela mntanami nxa bondiweni sibiza induna asikhangeli ukuthi ngoba yi-first born kanje ngikuuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazali i-first born yakho ibe yi-down syndrome endlini yesikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe lowo yilokhu lalokhu sokukhangelwa i-able bodied person to take up that position sobe mntanami lokho ukuthi bakuthathela ngaphi kakusebenzi thina bani kathi bona sebengobani abangafuni ukulalela thina abanikazi bani babantwana
lisuka lapha liza kwenzani selibhalelwe yini
thina
kuyahamba
bathe bekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho isandla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besala bethatha i-decision yabo lebulileyo up to now akula phephi lilodwa libambileyo i-hearsay yomlomo abakhuphe ama-document basinike naleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasinike siyibona ukuthi yabhalwa nini want to see that later ukuthi yabhalwani bangasitsheli ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-tuesday abasinikele siyibona usuyayenti yakudala asingasilaleli idodi le uNkanshari remains the chief and yinduna bayathanda ngabathandi bayafuna ngabafuni ngumithi imthethileyo ifamily and kwifamily sasidabuka ngaphakathi uJoram abakhuluma ngaye ngo-2014 he was 42 years engakaze afike ekhaya up to now he has never stepped home so kathi bakhuluma ngani vele bakhuluma ngumntu velewakaza vela nyadelela ubhute gula he never stepped home esefile he never came to berise kabuyanga kodwa ifuna singabi sisingqondo kuthi ulefestibon i-festibon ingayiyenzanga kuhle indaba kabani nawuzazi ukuthi i-festibon do well I don't want to talk much but I think iyangizwa ingangikubeka ngathi nje
Loke umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Nhlanhla yamangwe Felix Ndiweni sixoxela ekobulawayo ukusenjalo umeli webhinga idalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le MDC uthi mhlawumbe kulesandla sezombusazwe ulolu daba
ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu ngisitha so-ke izanu kayikuthandi khona lokho so isifiso sethu thina njenge-MDC eMathebeleni North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uChief Ndiweni engaphathwa ngendlela etshiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke kule cala elikhona elisedale eyokuthi uChief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela iZANU-PF ekhuluma ukuthi yena iZANU-PF uyayithanda sika kulezincwadi ezivele ezikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njani ubuchief bakhe so-ke yindaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira
ye lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo
izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe baqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni siyazazi izinduna eziningi ezithona semhlanganweni yezana uPF uma Congress abo bayahamba izinduna ziyabe zinxusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho engxuswe khona ukuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. So ke uNdiweni wabuya sibili kuCongress yethu kodwa ezebuya lami ngangikhona azange ke mbone echaya islogan se-MDC. Kodwa lezi nduna ezaziwayo ukuthi zihamba chaya islogan zezana uPF yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini. So kuyigukura undi yesi-2 yini leyo.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda umela ibhinga idalela eParliamente njalo engowebandla leMDC asenelisanga ukukhuluma lenduna zeMathebelele kanye leze bhinga ezibikwa zisungulelo ludaba. Kulabacha sebebombe inhlanganiso abayibiza ngokuthi Tyson wabantu the movement abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere owabaleka eZimbabwe ibutho lihluthu na umbuso ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Kasukuwere walile ukukhuluma ngodaba lolo wathi kumele umsakazi weStudio 7 axoxele umnumzana Ntokozo Msipha oyisikhulumeli senhlanganiso le ekhankasa ebulenjini bokuxhumana ube Twitter, iFacebook lezinye inkundla ezithakazelelwa ngabatsha. Ake sizwe umsipha ixoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amazamo okuqala abadibe ukuthi sikhangele amazwi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, father of Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkomo. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha sakhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu lizwe leZimbabwe kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hayi sesifikile lesiya sikhathi sakhulunywa ngenkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise lezalithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience singakufaka kanjalo nesilungu oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha kumbe ngabe emaphandleni, wabe emaphandleni kumbe ngabe emadolobheni, waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha. Basenisa ukuthi hayi khona umkhokheli esike sasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi noSavia Kasukwena. Sase siyiqala-ke i-movement thina siyayibiza ngokuthi nguTyson wabantu. Siyibiza ngokuthi nguTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo. Hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje. Kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi Dube.
Mm-hmm.
Isimo sakithi asimanga kahle.
La kwenza nini khonokhu njalo limaningi kanganani? Likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ngani zani likuTwitter.
Ngiqale ngichaze lapha Dube ukuthi singakuthi ngomkhankaso kodwa ingasihlanganiso yezopolitiki. Singakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa.
Lo mnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu the movement ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kesilichiye kancinyane ezandleni zika Mike Hove we Studio 7.
Yebo yebo yebo, thokozo muhle simpapo muhle. Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Sabelo Nare oyingcwethi ecubungula ezomnotho. Ikakhulukazi nxa sixoxisana ngendaba ze tax. Sixoxa nge-budget esanda ukwethulelwa uZulu ngumphathintambo obona ngendaba zemali uProfessor Mthuli Ncube.
Ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo Sabelo unjani Bhotwana?
Ngiyathi kunjani?
Hayi thina siphilile ngilethemba njalo lokuthi abalaleli bayaphila bayathokoza bekuzwa ku radio namhla.
Hayi hayi siyathokoza lathi ukuthi libe li-interview lapha sikhulume singakhuluma ngendaba ze-budget lezi.
Ngempela. Awusitshela umbono wakho.
I-budget ihlali zezwa minyaka yonke. I-budget yakwanisa ukuthi ibi-right kumbe inombono omuhle but i-problem ukuthi bona laba benza i-budget njalo eli-discipline. Already i-budget uminister wase-project ukuthi bakhangele ukuthi bayizenza i-deficit ye more than 4 billion. Meaning they are actually expecting to spend more. Actually i-budget yakhona ingathi vele akusebenzi ukuthi babhajeta ngoba banyekwazi ukuthi bazaspend more than they budget for. I-budget asikhangeli nje i-spending but sikhangele ukuthi ilamanye ama-incentives ewaprovidayo to still the economic growth. Singakhangela kulama-taxi measures afakiwe ku-budget which are meant to ukuthi asize uzulu. For example, izinto ezingathi ziyasiza uzulu abantu abangabayi-dedicated kuzo, for example, indaba ye-bonus. I-bonus engathekiswayo isikhweziwe from i-1,000 to i-5,000.
Uyazi sikhangele imali eyafakelwe eceleni yona elenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Ubona ngani kuyimali eyeneleyo na?
I-500 million naleyo ingabi khona eceleni but ishupho ukuthi okumele abantu abamele bayithola bayithola yiluhlupho olukhona ngoba nabe kukhuluma kuyakhanya ngani kuse ngani ku-easy nje ukuthi hayi mali bonke abantu abafunekeza ababhizinisi bazayithiwa but i-project yakhona manje ukuthi ikhine uyithole imali yakhona ngayofika into eziningi kakhulu so usubona into ekuqineni vele abamele bayithole bakhula bengayitholanga ngoba le ndaba nje-corruption into ezisiphayo ukuthi abatsha batholi imali njela lezoko ekuthiwa
sizwe uProfessor Mthuli Ncube exoxa nge-Youth Employment Tax Credit. Usitshele okuningi ngalokho njalo ukuthi kusebenza njani.
Right, indaba ye-youth bathi youth employment tax credit le uthi njengohulumende bazama ukuthi amakhampani amaningi akhathi abaleminyaka 30 zisehla phansi. So but into ekhona yukuthi kulama-conditions amaningi ukuthi i-credit le ithole. Okwakuqala ikhampani yakhona kumele ibigenerisa imali ezila 1 million. So ungakhangela amakhampani amaningi in terms of dollar terms abe malijwane abe generator more than that and singakhangela futhi i-credit le iya-apply nxa ndona abatsha employ umuntu omutsha 30 years or below and kumele uyimpleyile for at least umnyaka wonke ukuthi ithole i-credit yakhona and singakhangela i-credit yakhona is only 60,000 zero dollars. So ungakhangela i-practicality of vele akula implication lokwakusebenzi.
Ubona ngani i-tax credit le izanikeza amankampani lawa amakhulu intshukuntshu ukuthi babone ngani kuqakathekile ukuqasha abantu abasakhulayo na?
Hhayi mina ngibone kunjalo ngoba imali yakho incane kakhulu and kusayizaqala ukusebenza mhla ka-1 January 2020 and ukhangela ngendlela into ezikhwela ngayo inflation ningayi vele azingaimali engasancedile.
Hhayi siyakuzwa Sabelo, ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle bhuti. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga.
Thokoza omuhle Zimbabwe omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Asihlanganele kuhlelo T-Connection ngolwesibili lapho sixoxa ngendaba ze-youth representation kuhulumende. Ngifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi libona ngani kuqakathekile na ukuthi abatsha babe yingxenye yabantu abaxoxisana lo hulumende. Nxa sixoxisana ngendaba ezomnotho, ezombusazwe kanye lezinye inhlelo ezingathuthukisa ontanga. Abafisa ukungena kuhlelo lakho sikhuluma kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwanelo kwanamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Liyalandela ke uhlelo lwamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha udaba lokuthi-ke induna uchief Nhlanhla Mangwe Ndiweni kungani sebefuna ukuthi asuke esikhundleni sakhe. Lokhu-ke kwenziwa yi-provincial council yemathebeleni north. Khona zani bavotile lapha bathi-ke uNdiweni sokumele asuke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe u-section 283 uyatsho ukuthi umuntu oyinduna angasuse esikhundleni nxa kukuthi i-provincial assembly ingavota. Njalo lokhu kube sokuhanjiswa-ke ku-national council of chiefs eza kuthatha-ke ikunike umphathintambo obona ngezinduna lokunye okuthiyeneyo. Lapha-ke ngilo baba umnqondo obanzima Gonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga Mfokadule.
Uyaluza udaba lapha luyabamba wena ungathi ngodaba lapha
udaba ngiyaluzwa sibili for Mthembu kodwa ke into engingayitsho ngakhona ke sikuzwayo ukuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube segcekeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Mangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna indluka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa akusinduna kaMike Moyo. Yinduna yemvelaphi, yinduna yesiko lwesintu. Ngalelo-ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane. Akekho mfowethu. Munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bechiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani.
Okwakuqala yinkosi yohlanga, yinkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi. Nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna. Okwesibili engakhitshwa esikhundleni sobuduna yindlu iyakoNdiweni, yona le yakokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane. Nxa umdeni wakoNdiweni ungavumelani ukuthi hayi induna uNhlanhla Mangwe ngezizathu ezithile, thina njengomdeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Mangwe akaseyiyona nduna, kodwa ke uzathatha ubuduna bekhiba lethu. Nangu besitsho bibamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo. Okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni, ekhitshwa zinduna zebhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye iinduna zemathinosi ukuthi ungawuzihlanganisa kazifiki kunani lenduna zebhinga. Yikuxhwala lokhu, kuxhwala sibili. Akufuzanga ukuthi sikwekele okuntu lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela. Kodwa siyakwazi ukuthi induna zebhinga mdabu kwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
iinduna
zafakwa umgabe.
Yepho manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibili kakhulu baba Magoli.
Okukhona nje ukuthi amahlabezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Mangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane. Nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siyemvikela uNhlanhla Mangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi kwampani emathebelele njengomuntu weMpumalanga kodwa bezawudala. Kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siyemvikela uNhlanhla Mangwe. Ubuduna lobana ngoba enhlambane, asobuduna bebhinga, yibuduna benhlambane lobuya.
Siyamuzwa lapha-ke ubaba umnqondo obanzi Magonya uyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu-ke baba Magonya, ungadinelwa kusasa ba. Hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woluva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ilani.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo lwezokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama ngontungamili Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyathaba ukuba lani njalo ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna ukuba sikhangele ku-Isaiah. Ngambala lapha ku-Isaiah chapter 6 uthi yena iverse ka-8 uthi ngase ngisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngizathuma bani, ngubani ozasiyela na? Ngase ngisithi, ngilapha, thuma mina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa uNkulunkulu efuna ukuthi ulutho lwenziwe lapha emhlabeni uyazenzela, kumbe engxenye kuleyinye indlela eyisimanga uNkulunkulu ayenzayo ukuze lolu lutho lufezeke. Kodwa bengifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi baningi abalaleli ababizwe nguNkulunkulu ukuthi bemsebenzele, bemenzele olunye ulutho, kodwa engxenye awunanzelele, engxenye awukubone. Ngiyakhumbula leli jahe elalinguSamuyeli lisethempeleni, uNkulunkulu elibiza ngephimbo elibizela umsebenzi wakhe wokuba emenze abe ngumprofethi. Kodwa yena wacabanga ukuthi engxenye ubizwa ngumprofethi omunye omdala owayekhona apha ethempeleni, kanti kwakunguThixo. Baningi abantu abanjalo uNkulunkulu ababizayo emsebenzini wakhe, kodwa babengananzeleli ukuthi uyababiza. Sihlangana lapha lo-Isaiah esithi wezwa uNkulunkulu ememeza ngephimbo elikhulu esithi yena, ngubani ozasihambela, ngubani esizamthuma, ngubani ozakwenza lokhu esifisa ukuthi kwenzakale emhlabeni, akusebenze kuze kuyefezeka. Manje lelo phimbo likaNkulunkulu u-Isaiah alizwayo lakathesa uNkulunkulu lokhu elombuzo nalowo ukuthi ngubani ongaphuma ayensebenzela, angenzela umsebenzi emfuna wenzakala emhlabeni. Baningi abantu kathesa bamelela ukuthunyayezwa, uNkulunkulu uyamemeza udinga abathumayeli. Baningi kathesa intandane ezikhona ezidinga umuntu ongazikhulisa, ngakho ilizwi likaNkulunkulu liyamemeza lithi, ngubani ongahamba ayesebenza lathi. Manje into emnandi, nxa ubizwe uNkulunkulu awusebenzeli wedwa, uNkulunkulu uhamba lawe. Yikho uJesu wakhuluma wathi, isivuno sinengi kodwa abavuni balutshwana. Kutsho ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu lezidingo lezinto okumele zenzakale emhlabeni, kodwa balutshwana abantu abazimisela ukuthi baphume bayewenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi kwenziwe. Ngikhuluma kanje kulabantu abaningi abafelokazi, kudingakala umuntu ongaba lentshumayelo kibo. Ngakho-ke iphimbo likaNkulunkulu likhona namhlanje, lokhu libiza njalo uyadinga konke emhlabeni. Abanye bethu abantwana beZimbabwe sebasuka baseGoli, lindalela engxa oseGoli engxenye, abanye base-UK, konke izindawo lezo kizo zona. UNkulunkulu udinga umuntu ongamsebenzela athumayeze izwi lakhe kwabanye abantu. Ngifuna ukuthi uzibuze wena ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Abanye babizele ukuthumayela ebulenjini, abanye babizele ukuthumayela njengokho engikwenzayo kumaradio, abanye kumathelevishini, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuba umfundisi, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuncedisa abafundisi. Uba kwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni? Kuyini okutshona kukuhlupha enhliziyweni uyakusiza ukuthi linto kumele ngiyilungisise? Engxenye yilubizo lwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, namhlanje ngiyathandazela wonke umuntu ombizayo ozwela intshumayelo ukuba uNkulunkulu aphakame lapha khona, kungabi lovalo kodwa kube lentokozo, aqalise ukusebenzelana lawo. Sithandazela abagulayo, baphilise ngegama likaJesu. Sibongile uNkulunkulu, senzele kahle kuliviki elandelayo ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Kwezemidlalo lamhlanje, FC Platinum 0 iHighlanders 0, iBulawayo Chiefs idliwe ke 0 iManica Diamond eke le 1. Chicken in 1 iwange 1 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.